siyabonga silo ndoda ongu secretary wako Bulawayo province u Henry Dube onguye owachaywayo kanti njalo wadutshulwa ngisho njalo ngoba walimala kakhulu ekhanda lapha waopha kakhulu kodwa engingakutsho ukuthi senelisa ukuthi nxa umumo wawungavumi amasotsha ezimbili izimota zingahambi senelisa ukuthi simtholele i-private hospital samtholele i-ambulance eyakwanisa ukuthi imhambise esibhedlela ayekwalashwa ngikhuluma nje hayi usengumuntu ophilileyo usengumuntu ophethileyo
manje ubufakazi bukhona yini obokuthi abantu laba bachaywa njani kwakusemthethweni kumbe ukuthi bona balacala
ubufakazi ukuthi abantu laba bachaywa kungekho emthethweni silabo loba nje uhulumente wezimbabwe njengoba ehlala engumuntu ophethe izinto sikubonile emavikini adlileyo sebesala bethi bona hhayi asomasotsha ayihamba echaya abantu lamapholisa ngabantu ababejontshe ama-uniform kodwa bese simangala ukuthi shuwashuwa lingamangangakanani wala angacanjwa ngurhulumente ngoba amasotsha sasiwabona ayegcwele amalokithi wonke bebhoda ngezimota zabo zizana amaphuma lamapholisa siwabona bengenela abantu bebatshaya ezimbini sikhuluma nje ithimba lethu belibhoda eminye lempophoma libhodela bonke labo ababetshayiwe libabona ezabelweni zabo ngoba abanye bebesesabala khona ukuthi beyezibhedlela besiyabakhuthaza ukuthi benanzelele ukuthi hayi kuqakatheke ukuthi beyezibhedlela lalobu urhulumente vele ngasoze bancede lithi ngoba kumele kwenziwe amaripoti kodwa kokusalayo ukuthi hayi abantu batshaywa sibili balimala betshaywa kakhulu ngabantu abagqoka ama-uniform amapholisa lamasotsha
abaningi baqathanisa isehlakalo leseground kuyafanana yini isisindo sakhona
yinto ezimbili dadewethu ezishiyene iguground akulanto esiyenzakele ezimbabwe zi-1980 kuzofika namhlanje esingayilinganisa leguground ngoba kathe singasikhuluma ama-reports athesi okufa abantu abangu-12 to 13 uthole ukuthi kambe i-12 to 13 people abafileyo ingakhompewa le more than 20,000 people ababulawayo abanye banyamalala kanjalo so esikutshoyo ukuthi abantu bonke abazama ukuthi baqhathanise indaba leyi le-ground bethi ziyahambelana ngabantu engathi mina abalaqiniso emlonyeni yabo abafuni ukuvuma ukuthi i-ground akukabi le nto esiyenzakele kuleli lizwe ezafika lapho njalo futhi i-ground kwakuyikubulawa komhlobo othile ngomunye umhlobo kumbe ngurhulumente so ngokunjalo lezi zinto zombili azinyeke zalinganiswa loba sokuthena.